So we see card descendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi bu 20 Ntulikazi 2020 uChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje sebe inkulungwane eyodwa lamakhulu edlula ayisithupha 1611 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus lokhu laqhamuka eZimbabwe. Intatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono kanye lomkhokheli welinye lamabandla aphikisayo umnumzana Jacob Ngarivume babotshiwe ngamapholisa lamhlanje.
Izisebenzi eziningi kayakhala kakhulu. Inostro account levele kayisebenzi emakhaya. Yes, ingenile abanye bayibonile kodwa uthi abayisebenzise akuyenzi ngoba kufunakala ama bank cards inostro account yona leyi ukuthi isebenze and amanye ama banks athi ayaphuma after 3 weeks or 1 month.
Izisebenzi zikahulumende seziqale ukuthola imali yazo ngedola lemelika emabhanga kodwa azikabi lolwazi lokuthi imali izasebenza njani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sebe inkulungwane eyodwa lamakhulu adlula ayisithupha 1611 asebetholakale bele gcikwane le coronavirus lokhu laqhamuka eZimbabwe. Leli nani likhuphukile ngemva kokuba abantu abedlula ikhulu 133 abahlolwe batholakala bele gcikwane leli ngokutshona kwelanga layizolo. Abedlula ikhulu babo i-116 kungabantu abangazange baphume elizweni. Inani lasebethethwe yi-COVID-19 elizweni sebengamachumi amabili lanhlanu 25 asebesinde kulesi sifo. Sebengamakhulu phose amahlanu 472. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale gcikwane le coronavirus loba hatshi lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 101,375. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilitshumi lane 14,686,829. Kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 609,835. Abasinde kulo mkhuhlane bayizigidi phose eziyisitshiyagalolunye 8,768,289. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 720,622 labulala inkulungwane ezedlula ichumi lanhlanu 15,155 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose amane 382,857. Amapholisa abikwa ebophe oqoqa ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa ekupheleni kwenyanga umnumzana Jacob Ngarivume lamhlanje ekuseni ngasikhathi sinye babopha njalo intatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono eHarare. Izolo Ngarivume ukhokhela ibandla eliphikisayo ele Transform Zimbabwe wethule umbiko othi kulabantu abamethuselayo ecingweni lwakhe besithi engaqoqa ukutshengisela bazambulala lemuli yakhe. Lamuhla ekuseni amapholisa abehlome ngembhobho abikwa engene ngamandla endlini kaNgarivume bahamba laye enkambeni yeHarare Central. Kuthi uChingono yena ungenelwe ngamapholisa labanye kade bengagqokanga impahla zobupholisa ngemva kokugqekeza indlu yakhe. kumfanekiso kamabona kude uchingono ubonakale ehwatshelwa ngamapolisa la ahle amcitshisa ucingo lwakhe. Uchingono uthwalise nzima uhulumende ngokwethula imbiko yenkohlakalo yeziphathamandla zikahulumende ebangela ukubotshwa kukamnumzana uBhadaya Moyo owayengumphathintambo wezempilakahle. Amapolisa ethule umbiko othi ababili laba babotshelwe ukwephula umthetho ngokutshotshozela uZulu ukuthi avukele uhulumende, njalo bazamiswa emthethwandaba kusukwana ezilandelayo. Amagqwetha alwela ilungelo likaZulu awe-Lawyers for Human Rights athe mpela ababili laba basenkambeni yeHarare Central. Sixoxe losakhulayo webandla leZANU-PF umnumzana Munashe Mutsasa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, into engayitsho mina ukuthi u-Section 59 wesisekelo sombuso eseZimbabwe uyavumela ukuthi abantu batshengisele, uyavumela ukuthi abantu bepetitione ihulumende, uyavumela njalo esithi kumele kwenzakale ngokuthula lokho. Yikho-ke ngithi hayi, okokuqala kumele sikubeke kube sobala ukuthi ukudemonstrate kuyavunyelwa elizweni. Okwesibili esingakutsho ukuthi nxa sikhangele amalanga adlulileyo, amalanga maybe amahlanu kusiya kwesikhombisa adlulileyo, sibonile amakhesi a positive I COVID abe lokhu sibaphezulu lokhu engezelela. So ukuthi abantu bebuthane bebuthaniswe edolobheni besithi bayatshengisela, mbona ngani akuyenzi ngoba kuyafaka abantu abaningi endaweni ukuthi bengalimala ngenxa yomkhuhlane lowo. Uyayenza ukuthi ama cases lama local cases amaningi esabonileyo, njalo abantu bengabuthana kungela ma regulations lawa akhangelweyo, kungela ukuthi abantu bale 1 meter apart besenza i demonstration kungaba limaza lokhu ngenxa ye-COVID esilayo kathesi.
Siyabona ukubana sekubotshiwe abanye lo mqoqi wakhona ohlelo lonalolu, kungakutshengisani lokhu, uyavumelana lakhona?
Ye, siyabona ukuthi into eyenzakale ekuseni kumbeni khonapho, so angingeke ngafaka i-comment ngendaba esisemapholiseni. Sizamelela ukuthi bona amapholisa kumbaba zomthetho balethe i-statement bekhuluma ukuthi umuntu obotshiweyo kumba abantu babotshiweyo babotshelweni njalo bebeyenzeni. So angingeke ngafaka umbono kumbeni ngikhulume i-comment.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ngamafitshane ukuthi wena ubona ungani indubo ezikhona lalokhu okukhononwa yibona labo abafuna ukutshengisela ukungethembeki, i-corruption lokunye, kungaqedwa njani njengoba kukhanya kubhahile?
Umbuzo wakho impendulo yawo itholakala ku-Court of Arms yelizwe. Ungakhangela kumotho yethu ye-Court of Arms sithi thina uZimbabwe is for unity, freedom and work. There is need for the people abe Zimbabwe bebambane bebuye together ukuthi balungisise izwe labo. Esikubonayo kathesi asondawo ukuthi kule corruption. Esikubonayo kathesi asondawo ukuthi kule bugwelegwele. Esikubonayo kathesi asondawo ukuthi kule nkohlakalo. Esikubonayo kathesi indaba yokuthi kulabantu abangafuni ukuthi ilizwe libambane.
Umnumzana Munashe Mutsasa ngosakhulayo webandla leZANU-PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje kulandela ukubotshwa kukamnumzana Jacob Ngarivume oqoqa ukutshengisela obekuthiwa kuzenziwa ekupheleni kwenyanga, amapholisa abikwa eseqinise isandla ekuvimbeni uZulu ukuthi angangeni enzikini yamadolobha amakhulu abalisa iBulawayo laseHarare. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi leli linyathelo lithethwe ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, hathi ukuvimba abantu ukuthi batshengisele. Sixoxe lomela isigaba seSalvaton edalele ephalamende umnumzana Peter Moyo othi sekunzima ukungena edolobheni leHarare ngoba amapholisa lamasotsha aseligqagqele.
Ngibona engathi abantu sibili kathesi sebevinjelwa ngaphandle kwamadorobho ngoba ngalokho okufuna ukuthi kwena kwenzakale. So mina ukubona kwami ukuthi khona nxa uzingela isilwane ufuze ube kwazi ukuthi khona la uqinile, akufuni nje ukuphonguba umuntu nje. So ye konoko kwezakalayo impi yangkhona ukuthi abanye bayabe lamandla abanye bengelamandla.
manje ngokubona kwakho khona lokho kwenzakalayo akusoze kwethusele abantu ukuthi bangajengiseli njengalokhu okuxoxwa ngabanye ukuthi bangene ezitaladeni ekupheleni kwenyanga.
Abantu bavele kathesi sebethukile. Usakhumbula mnumzana okwayenzakala mhla kwa 18 August lapha lokwayenzakala ngo January 40 konokuya. So abantu bebesekhangela ukuthi khona ngingangena kumbe ngiyekele, kodwa kulabanye abantu abazimiseleyo njengoba ukwazi even isikhathi sempi bakhona abanye ababengamagwala babevele bengangeni. So labo abalezibindi bayangena but uyabekwazi ukuthi khona kumbe ngiyaphenduka endlini kumbe angiphenduki. So kuyayethusa abanye abantu abaningi kakhulu ikakhulu omama labadala ngathi sebeluphele, even abanye abafana bangamagwala omnye ahle afe engakaboni omnye sifa. So hhayi kuyayethusela kakhulu.
Bakhona abanye abathi kukhanya kungani akula kubambana kwabantu ukuthi vele utshengisela lokhu ikuchitha isikhathi ngoba kuzangena abantu abalutshwana esitaladeni. Uthini wena ngalo?
Abantu asibambananga njengoba uyezwa lawe abanye bekhuluma ukuthi khona sivele asiyi asiqumi khona ngoba vele akusebenzi luto. Kade sademonstrator, kade saboycotta, kade sayenzani. Izanu izanu kayitshintshi injengesilwane. Isilwane isilwane ngazo isiyogeza siyabe siloko sinjalo. Injengempisi impisi impisi evela kutshintshi lutho. So ye yikho sibile abantu asibambananga. Alobani sibe sibambene lama demonstration esakade sayenza ngabe engxenye kuyaphuma.
Umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern edalele parliamente ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook bu-VOA Ndebele lakuTwitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Izisebenzi zikahulumende seziqale ukuthola imali yazo ngedola leMelika emabhanga, kodwa azikabi lolwazi lokuthi limali izasebenza njani. Amabhanga avula ama-account awemali yakwamanye amazwe awe-Nostro, kodwa awanikezanga abantu amakhadi akhona. Ngaphambilini uhulumende wazise izisebenzi zakhe ukuba kazisoze zenelise ukubamba imali le ezandleni, kodwa zizasebenzisa amakhadi eziwaholisa ngawo ngamabhanga ukubhadalela indleko.
Nyanga edlulileyo kaNhlangula, uhulumende uthembise izisebenzi zakhe ukuthi uzazipha amadola eMelika angaphezu kwamathuma esikhombisa i-$75, okuyimali yokuziphathisa ngalesi sikhathi sokumelana le-COVID-19. Iningi liqale ukuthola imali le ngeviki edluleyo, kodwa kolokhe bengakenelisi ukuyisebenzisa ngoba amabhanga engabanikezanga amakhadi. Izisebenzi zikahulumende eziningi ezigoqela ababalisi labongi zibikwa seziqalile ukubona imali emafonini, kodwa azilalwazi lokuthi zizayisebenzisa njani. Ezinye izisebenzi ezilokhu zingakayitholi sicabangela ukuthi mhlawumbe yikwehlukana kwamabhanga. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Nation Mutsitirwa, uthi kuzaba nzima kumalunga abo ukusebenzisa amakhadi ngoba emaphandleni kungela network.
Izisebenzi eziningi orababalisi abaningi bayakhala kakhulu ngoba lowu yibusela kusegcekeni, ngoba i-Nostro account le vele kayisebenzi emakhaya. Yes, ingenile abanye bayibonile okodwa ukuthi bayisebenzise akuyenzi, ngoba kufunakala ama-bank cards i-Nostro account yona le ukuthi isebenze, and amanye ama-banks athi ayaphuma after 3 weeks or 1 month. Kade sikukhuluma from kudala ukuthi umqatshi anikize izisebenzi i-hard cash, not lowu usela ukubanikiza imali engasebenziyo lapho abahlala khona.
Umbalisi ofundisa eBinga umnumzana Machona Munkuli uthi imali le abakayiboni kodwa bayezwa ukuthi singenile.
Abayiboni imali yakho nana leyo sipho ukuzwa ukuthi kuthi le mali engenileyo kwa-account ukuthi isebenza njani, asikwazi ukuthi isebenza njani.
Unkosikazi Florence Mdlawuzo uthi uhulumende lokhe eqila izisebenzi ngokuzipha imali ezingeke zenelisa ukuyisebenzisa.
Lapha vele kusobala ukuthi thina silokhe siphiwa i-RTGS, silokhe siphiwa ibond elingathengi lutho. Ngoba kambe uzatshelwa njani ukuthi hayi imali yakho le US dollar kodwa awukwanisi ukuthi uyisebenzise US dollar, kumele uyitshintshe futhi ibe libond. Ngabe uhulumende uyasipha vele thina i-US dollar, umuntu azibambele esandleni uhambe ethenga lapho ofuna ukuthenga khona.
Imali le ithengiswe izisebenzi zonke zikahulumende kungakhathalekile ukuthi zikuluphi uhlangothi lukahulumende, njalo zizaphiwa okwenyanga ezintathu. Umnumzana Paul Duke ongumongi uthi imali sebeqalile ukuyibona loba nje abanye bengakayiboni kusiya ngokwehlukana kwamabhanga.
Siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende seqalile ukusinika le mali, sekusele nje kuphela ukuthi sanele ukuthi siyithole emabhanga. Ngibona ingani abaningi bethu sebeyamukele imali le, loba nje ezinye izingane ziyaphuza ukungena mhlawumbe kuyehlukana kwamabhanga. Esokungangokuthi uhulumende umile ngesithembiso sakhe sibili esokuthi uzasifakela le mali. Ngingazi njalo mina ngingabona abantu abathole i-150 kodwa laba esengihlangane labo lami ngamukele imali engange-75. So umbona kwehlukana ngamabhenki ambhanga kuphela ukuthi imali ingena nini.
Iningi lezisebenzi lalabo abahola imali yepentsheni lichaze ukuthi alilalwazi ngokusebenza kwaleyo mali, ukuthi amanye amabhanga abanikeze indlela yokuba bakhethe ukuyithola ngedola leZimbabwe ngesisindo salelo langa nxa liqathaniswa lele Melika ukuze benelise ukuthenga ngayo ezitolo. Imizamo yokuxhumana labo gatsha lukahulumende olukhangela ngezisebenzi zikahulumende yehlule. Kodwa umphathi ntambo walolu gatsha usikhwica mfundo Paul Mazima utshele iphephandaba leSunday News ukuthi akulandlela evunyelenwe ngayo labezitolo ukuthi imali le ingasetshenziswa njani, kodwa wathi amabhanga aseqalile ukupha abantu amakhadi emali. Abenhlanganiso yabanini bezitolo e-Confederation of Zimbabwe Retailers bona bathi basalinde ukuthi uhulumende aphe iziqondiso ezokuthi abathole imali le baza kwenelisa njani ukuthi bayisebenzise, bethi okwamanje kuyinto entsha kuye wonke umuntu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe i-COVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakale belegcikwane leli liqansa elizweni. Kodwa likhumbule zihlobo asenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ezivela kwamanye amazwe lilami uMikeove. Kwele Melika kubikwa kulabantu abazinkulungwane ezilukhulu lamashumi amane 140,000 ababulewe yi-coronavirus ngokuza kwangomvulo. Isigaba seFlorida siyiso esikhokhelayo ngokuba labantu abazinkulungwane ezedlula ezilishumi lambili 12,400 abatholakale bele-coronavirus ngalanga linye. Inkokheli yezombusazwe lakwezinye inhlangothi zempilo okugoqela amalunga edale lephalamende lakwele Melika ele-Congress bancome Congressman John Lewis oyelwela amalungelo oluntu obhubhe ngolwesihlanu eseleminyaka engamashumi ayisishiyagalombili 80 phakathi kwabathumele amazwi entuduzo baphoqela owayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama lodume kwezenhlelo zikamabonakude u-Oprah Winfrey. Abenhlanganiso ephathisa abaswelayo yakwele Britane e-British Voluntary Services Overseas isisungule uhlelo lokuphathisa izifundi zemaphandleni kwele Malawi ngokwabela okuyimitshina kwamakhompyutha okusebenzisa ilanga okwesola ukuze zingasi salali muva ezifundweni njengoba izikolo eziningi ezavalwa ngokuqhamuka kwe-COVID-19 kulelozwe seziqhuba izifundo zebulenjini ezingafinyelelwa nabasemaphandleni. Sisigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hoke. UZulu uthi usehlalela evalweni ngembiko esiphuma ekuqansa kwenani labahlolwa betholakala belegcikwane le-coronavirus kungaziwa lapho abalithelelwe khona njengoba bengazange baphume elizweni osekuphica abezempilakahle. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Laphambilini inani elikhulu elikade litholakala lile COVID-19 bekungabantu abaphindele ekhaya bevela emazweni angomakhelwane anjenge South Africa, Botswana, Mozambique lamanye. Kodwa kumaviki amabili edluleyo inani labangazake baphume elizweni libonakale liqansa okwethusayo. Ngeviki edluleyo kufunyenwe abantu phose amakhulu amathathu 260 bele COVID-19 abangela ngitsho imbali yokuphuma elizweni abangaziwa lokuthi balithelelwe njani. Unkosikazi Namathai Kawara wasekaroyi ngomunye wabatholakale belaleli gciwane ngenyanga kamabasa lanxa engazange aye ndawo njalo engazi ukuba walithola kanjani.
Aphana kwandanda mboshanya aphana munhu wandanda mbosangana naye wandaisiwa kuti anga anini kikiri COVID-19.
Angizange ngithekelela ndawo mina, ayekho engahlangana layo engingathi ulalo leli gcikwane le-COVID-19. Emphinjeni kwakubuhlungu kakhulu, ngikhwehlela nginezibonelo zomvimbano, ngenziwa ethiwa i-rapid test ngatholakala ukuba ngilayo. Akuzange kungisuthiseke ngoba ngangifuna ukuba lesiqiniseko sokuba yiyo yini loba hatshi.
Umqondisi olawula inhlelo zomsebenzi uNational Coordinator wenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS unkosikazi Vivian Mararashangasha uthi indlela uZulu aziphatha ngayo yiyo engabe ingeyinye yembangela yokuqansa kwaleli nani.
UZulu kumele nanzelele ukuthi COVID-19 isikhona eZimbabwe. And kwesinye isikhathi abantu siyabe silokhu sicabanga ukuthi iCOVID-19 ibamba abanye thina iyasishiya. Abantu kumele sibe kwazi ukuthi iCOVID-19 ibamba umuntu wonke, ndawo zonke. Akulani ukuthi ule mali, awula, uhlala ngaphi.
Uqhubeka ethi lesi kayisiso sikhathi sokube lokhu sidlala ngempilo zethu. Sisenza lokho esivame ukwenza ma umumo elizweni umi kahle.
Izinto azisekho normal and umuntu lo muntu uyakwana usubela iCOVID-19. Asizameni ukugqoka ama mask, asizameni ukusanitize nxa sila isanitizer, asizameni ukugeza izandla khathi lesikhathi, asizameni ukulimitha ama movements, asihlaleni ezindlini.
Kwagcizelelwa njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGwanda Community Youth Development Trust unkosazana Sichasisile Ndlovu laye othi abantu bengaqakathekisi ukuzivikela.
Abantu nje emphakathini iCOVID-19 abayithathi ngendlela ethusayo, babona nje kuyimikhuhlane efana naleminye. Into engingayi-advise abantu ukuthi besakhankasa ukudinga ukudla, ukudingela imoli zabo, kabakhonside ukuthi khona nabo iCOVID-19 ikhona njalo iyabulala.
Ukusabalala ngamandla kwaleli gciwane elizweni kulabo abangazange baye kwamanye amazwe lapho libhahe khona kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle luqhubeka luntengantenga kukhalalwa imisebenzi kokuphela. Kunje abongi ezibhedlela ezinkulu eziningi elizweni basekukhalaleni umsebenzi besemba phansi ngenduku besithi bazobuyela kuphela nxa uhulumende ethe walungisisa lokho abakhala ngakho okubalisa iholo elinganeliyo indleko zabo. Odokotela asebehlale emsebenzini okwesikhathi eside, ama-senior doctors abasele besebenza, abongi labodokotela abasanda kugqiba izifundo bekhalala umsebenzi, labo sebelobele umqhatshi bemazisa ngokusemthethweni ukuba bazokhalala umsebenzi nxa izikhalazo zabo ezigoqela ezeholo elinganeliyo zingasalungisiswanga kusiya phela amaviki amabili 14 days. Lumsakazo kawenelisanga ukuthola imibono yomgcini sihlalo wohlangothi oluqhatsha abezempilakahle olwe Health Services Board, uDr. Paulinos Skosana, ukuzwa ukuthi kuyini osekuhleliwe ngalolu daba lwabodokotela abakhulu njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhale khukhwini njalo lomlayezo awuthunyelwe ngendlela yokukhulumisana eye WhatsApp engazihluphanga ukuwuphendula lanxa ubufakazi bebuveza ukuba ubalile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo, abenhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association bathi enye imali abayiphiwe ukuze iphathise ngemva kokuphazamiseka kwemidlalo lo sekuqhamuke umkhuhlane we-coronavirus izasetshenziswa ngamaqembu amela ilizwe emidlalweni lamanye amazwe. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngomgqibelo odlulileyo, isiphathamandla senhlanganiso yeZifa uPhilemon Matshana utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba imali evele kwinhlanganiso yeFIFA kumele iphathise inhlangothi zonke eziphatheke emdlalweni wenguqu elizweni laseZimbabwe.
Ziningi ingatsha ezingaphansi kwenhlanganiso yeZifa okumele zithole limali. Baningi njalo abantu okumele baphathiswe imali leyi. Laba ngabagoqela labadlali bamaqembu amela isizwe nxa sidlala lamanye amazwe. Abantu bengakuthathi njengokuthi singontando kayiphikiswa.
Inhlanganiso yeZifa ihlezi ngexabana nabadlali phezu kwemali. Njalo nyakenye iqembu labesifazane elaziwa kakhulu ngegama elithi Mighty Warriors lala udlala leqembu leshipolopolo elaseZambia ngoba lingaphiwanga imali. Kubilo ukhona onensukwini ezedluleyo ngemva kokuba inhlanganiso yeZifa ikhuphe umbiko isithi izaphathisa amaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League kanye lamaqembu abesifazane. Abanye bebesola besithi inani elizaphiwa amaqembu ePSL lincane, ikanti abanye njalo bebebuza ukuba indaba kungakhulunywa ukuthi amaqembu adlala kuzigaba ezingaphansi azaphathiswa njani. Oleqembu labasakhulayo uFaith Ndlovu uthi kumele inhlanganiso yeZifa ikubeke sobala ukuza kwenzakala ngemali.
Kuqakathekile ukuba inhlanganiso yeZifa iyenze kube sobala ukuba imali zeFIFA ziyabiwa kanjani, ngoba phela abantu bevele ngabanathemba elokuba iqhuba inhlelo zayo ngemfanelo. Okunye okwenza abantu basole ukuba kukhona okushaya amanzi yikuba iZifa ifuna ukupha ingatsha zayo imali yakweleZimbabwe. Yona iphiwe imali yeAmelika.
Inhlanganiso yeZifa ithole phose izigidi ezimbili zamadola aseMelika, okuyimali evele kunhlanganiso yeCAF kanye leyeFIFA, okuyimali ephiwe amazwe ukuze aphathiseke ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Nxa isitshintshelwe kuya seZimbabwe, limali iba yizigidi ezilikhulu letshumi elilodwa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM. Sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Sebe inkulungwane eyodwa lamakhulu edlula isithupha, 1611, asebetholakale belegcikwane le-coronavirus. Lokhu laqhamuka. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.